Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe bele gcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga axatshangelwa ukuthi ngawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intathele izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Takutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intathele izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandela High School eShavani. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiceda lapho umali mama wangithatha wangizisa eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Ngohlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710. Kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Takutswa Ngaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intathele izindaba. Umhlangano lo useduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Mutshehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Ngaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Ngaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Mutshehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Ngaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma kwenza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla e-Impala Car Rentals utshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. sonke isikhathi lesi besithi uhulumeni usithatha ukuthi ezilungisise ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathe lezindaba ikanti sesubona vele hayi sokuwesi namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa amakamera abanye bathathelwa amafoni abanye bathathelwa amarekhoda asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intatheli izindaba iposition yethu thina nje intatheli izindaba ezincane ezeyoja ukuthi uhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuna ukusilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement uhambelana ngabi njalo bona izindaba zenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu kulamanye achayiweyo kulamanye athathwele amafoni amakhamera omnye uthathwele iphesi oyinkazana osebenzela enyi online television yalapha eHarare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi uyintathela izindaba bebekuchaya bebuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani kumbe udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapho adekuchaywa abantu
Lowo ngumnumzana Leopold Monende isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association iYoja obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsho lutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi ngabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela imihloliso. Kodwa ababalisi bayakhuluna ngendaba zeholo labo lesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, uMnumzana Nashil Mtsitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhla ka-28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi gala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe nginobhala wenye njalo yenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting PTUZ sithi uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfundo ka-2017. Imali le yayi $500 kusiya ku-520. Uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike $30,000 RTGS, thina sikhola $3,000 to $3,500 RTGS.
Range from 3,800 to 4,500.
Omunye umbalisi unkosikazi Rumbitsa Ijiri uthe isimo esezikolo kasi vumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo asila mali yokugada sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nqa ugada usemsebenzini imali yaseAmerica thina lapha sithola ini amabond.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Mithi Ndlovu ufundise kuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi zababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Isizwe zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibili okwenzwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo. Izikolo akula mali ukuthi kuthengwe yamelozini i-PP le ifunakalayo. Kunzima izikolo lapha kula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza icele kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe kumakhalekhukhwini WhatsApp. Kodwa uNcube utshe idayile ephalamende ngeziki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe esithi lapho ekhweza iholo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Ngimelekithi 27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Okwamaviki amalutshana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibalikhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yesitanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokhu kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokhu okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani esingathi na fact finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona kodwa ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabantu ngokwenza edobheni lakoBulawayo ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi. Indaba leyo niyana amastains ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothala kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenza hlamkhosi kwenzakalani. Ngileqiniso lokuthi ngalokho bazahamba ke baye kucouncil ngabona labo beyidingisisa ukuthi kambe lokho okwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathwa eziphezulu lama-councillors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisisa ukuthi abakulandileyo. Engxenye sebekulandile sesizathola ke impumela yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula kwokuthi ngama-investigations baphumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngezakhe kodwa kuyiqiniso yokuthi yes emzila wabulawa ikhona and izocubungula ngendlela esikade i-fact finding mission.
Ngaphandle kwe-stand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Wele kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi ingxenye yama coins of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Upper Range Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khona okwengxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe kungaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqiniswa ukuthi engxenye iZAC njengoba isibuyile phose ingabe izokunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwazi yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina i-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo. Ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi Yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Life Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegxile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, uMnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakomsebenzi ukucisha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade iphendula imibuzo yabavotayo kumabona kude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda uGakwenza Rukira Vashaija ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokho kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthola babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongi ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo eyokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi latshiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khona le kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemingcele kuthi lalapho kufiwe abanelisi kuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo uMnumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron wathi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda nabanye abawusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imingcele izavulwa nini.
Umnyaka ususiyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma kuma teenage age babe funa ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababe lo lockdown belabantwana babo ukuthi babe lesikhathi labantwana babo baba le quality time labantwana babo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USpanda uthi uqathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba inengi elingasalitholanga ngenxa ye COVID-19. Omunye njalo oweZimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ubone bonke ubunzima esikhathi seCOVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it in 21st birthday yakhe, with considering that she's the only child that I have.
UMnumzana Sifa Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa ukuthi imizi eminingi ngabe isichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sidilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusunje usukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esitheneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe umama evalelwe kwelinye ilizwe sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. Abazali abasenelisi ukuthi bakhulisa abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphele iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini ukuqala uchapha imncelele, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala ukuyekethisa kancane kancane isiqondiso ze-COVID-19. Le-South Africa liwike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisiyabona kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa yiSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezana uPF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo, lanxa abezana uPF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kweleZimbabwe.
Ungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liyeZimbabwe liyokuzwisisa, bese befika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu zesitate. Shembantu shemkubo, ngibuhlungu kakhulu ukuza kuthiwa bahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezana u-P F nje bebekhulumane. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe ulubona mpela kuyenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ebatafuleni abukhazikhazi impela lisidla liphuza amatiye liphuza ama-whisky lizikholisela lizixoxela nje. Lisuka lapho lifulaya libuya lizohlala phansi. Shame kakhulu mani, yazi lisizi kakhulu mani. Kodwa ke anyway lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lizwe. Bakhalile abantu mani, bakhalile bakhalile, bayakhala namanje basakhala impela. Basekuhluphekeni impela, basekuhluphekeni. Shame. Hayi, lokhuluma elishakwane elikhulu khona le plum tree esigabeni sakusuwuhu ukhanyani ngegama. Ngiyabonga, amini kule ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negrupu yakhe beyenza besiya kweZimbabwe lasi uhambe uBaleka Mbete naye wafika izinto efana Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe angeke lalungiswa South Africa, because South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala eSouth Africa le-South Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni iSouth Africa isilungisela ukuthi silungise ilizwe, asizilungisele thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane bekuyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikali lapha eJohannesburg kule South Africa. Mina bantu be-Studio 7 nginesikhalazo, bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe leso kuthiwa labantu bethunywe uRamaphosa, ngoba phela siza kuthiwa kuthiwe hayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni, problem ekhona i-social network. So mbuzo wami ukuthi behluleke njani ukubabuza ukuba i-social media ekade ikhona yini, yiyo yini yaqosha abantu abayi-5 million elizweni? Mele bababuze leyo nto. Abantu abayi-5 million abakhela iZimbabwe balikwangaphandle, 3 million zesisemzansi bebalekela ubunzima. Kambe asiyo crisis nayo naleyo? Umbuzo wami ulapho, hlale imbuze nje leyo nto. Njalo futhi walibona ilizwe lingenamali kumabhenki, abantu balala, abantu abadala abapentshini ama-70 years balala imali nebhenki 2 days uzothola imali enele ukugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there's no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe kusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakoBulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza House Kwasa le Afro Pop. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby, unombonzani umba kwenyu unogara uriko
Getty Damon, uzelwe ngomnyaka 1997 esiqintini sensiza ngezansi yamaNdebeleni. Wakhulela edolo khona kanye eNkabazwe. Lapha qale khona isikolo semfundo yaphansi. Njalo wazibona ukuthi uli diamond lomculo ngokwalo esemncane.
Nafunda eShimakanga Primary School ngihamba esecondary. Mandela High School eShawani. After that ngajika ekhaya edolo because mama ubeseshonile. Ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiqeda lapho mali mama wangithatha wangizisa eGoli. Ngase ngiqala ukwenza umculo lapho from 2014 ngifisa ukwenza umculo but ngazoqala ke ukurekhoda i-album yokuqala 2015.
Ile uGetron umculo wakhe wetholakala emakhasini wonke yathengisa imculo.
Mina album i2 nama single tracks i3. First album yami ngayirelease ngo 2015 yayithwa uzichenye yayinama tracks i7. Ngazoreleza i-album yes2 ngo 2017 okuthaqaphela naye yayinama tracks angu-7. 2018 ngareleza i-single track House Kwasa ethwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abalodumo njalo yena uGetty Damon uyakhuluma indima eziningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona opened fast Piyata Mangete, Slizer, into kona yangu kuzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngomuntu wesifazane. Ngicula ngolimi luphi? Ngicula ngesiNdebele, ngicula ngesiTswana, ngicula ngesiSuthu, ngicula even ngeEnglish. Lonke ulimi nje engizokuthi ngicule ngale ngifuna ukubhala ngale ingoma ngiyacula ngala ngenza njalo ngiculela umhlaba wonke.
Isikhathi somhawu madawu phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Ngicela isupport ebantwini. Ungagugula nje igama lami Getty Damon uzothola umusic wami lapho. Ungakhona ukungithola uma ufuna i-CD ungangithola ku-Facebook ngo-Getty Damon. Ungakhona ukulayika i-page lami Getty Damon fan page ku-Twitter Getty Damon. Abafuna ukungibamba ku-WhatsApp bangangithola ku 0653288720. Ngiyabonga.
Namhla bezilibazana lentombazana esakhulayo edabuka edolo uGetty Damon. Kuhlelo lwenu liluthanda abalaleli lweHoza Hoza Friday. Pela sonto eli chukela igama lami ngeEzra Chisa Sibanda.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Abantu abangazwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakhutso Ngaziwore achaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.